So we see card descend about VOA in the belly.
Linga livuka njani olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo omhlazi ku 16 kwenkwezi 2022 ngu Chris Dande. Endabeni zethu lamhlanje umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi uhulumende wasungula imisebenzi edlula ingxenye yesigidi kuminyaka emine esanda kwedlula.
Imithetho le igebhela ilizwe phansi, iyayigqibela, iyalingcwaba ilizwe ukuthi lingavuki njalo.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi lizalungisisa umnotho welizwe ngesiphangiphangi linganqoba kukhetho.
Ngamelu bambe indaba yokubana salungisa njani indaba yemali elizwe nehluphayo ukubana ke siphendukise US dollar ukubana ke siyisebenziseke.
Namhlanje silonda imbali yomhlabeleli wengoma zokholo uDebra Fraser wakwele South Africa obhubhe izolo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kwenapha emsakazweni we Studio 7. Imali umnumzana Mthuli Ncube uthi uhulumende wasungula imisebenzi edlula ingxenye yesigidi ngesikhathi uZulu ekhala ngemithetho yokuvuselela umnotho esimthwale senzima ngapha lentengo yokudla lempahla ezitolo isikhwela ngamandla. Eloba enkundleni yokuphumana eTwitter, uNcube uthe kuminyaka emihlanu elandelayo uhulumende ukhangelele ukusungula eminye njalo imisebenzi eminingi. Ngeviki edlule uNcube ukhaphe umongameli Emmerson Mnangagwa ebusuku besethula imithetho embalwa ebalisa ukumiswa kokweboleka abantu imali ngamabhanga. Kodwa abanye bayabuza ukuthi kanti vele bakhona ababolekwa imali ngamabhanga na. Izolo uNcube wethule umbiko othi uhulumende uzakwehlisa imbadalo yomthelo ukuthenga ukudla lempahla phandle kwelizwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi eNational Consumer Rights Association umnumzana Efidlela Ncube.
Konke lokhu uhulumende akwenzayo, imithetho ayitshayayo, iveza kahle kamhlophe ukuthi selahlekelwe ngamacebo kube isiphangiphangi nje njalo kuzadiliza izinto okwedlula leze indlela kade zingakhona. Kusiyaphela nje insuku lezi ezilandelayo idola leZimbabwe lizabe seliwe kakhulu kulalokho kade likho khona. Ezomnotho zingasekho, izinto sezishota ezitolo kakhulu, nxa sezishota zidule kakhulu okwedlula lokho kade vele zikho khona. Impilo yabantu ibenzima kakhulu. Imithetho le igebhela ilizwe phansi, iyayigqibela, iyalingcwaba ilizwe ukuthi lingavuki njalo. Nxa kungasenzwanga icebo lokuthi kulungiswe ngandlela thile, hayi kakusoze kuye ndawo, amaceba laba ababusayo kasebenzi njalo kasoze asebenze noma sekuthe.
Ngendlela okwenzakalayo ngakho ubona ungani kusiyaphela umnyaka sizabona na imali idola leZimbabwe lingasela ncedo njengalaphana kuze kube lesikhathi abantu ababethwala amaqubaquba emali.
Umnyaka usiyaphela imali yeZimbabwe yabe ingasathengi ngendlela le ekade ithenga ngayo inyaka enye kumbe ekuqaleni kwalomnyaka. Iphelelwa ngamandla ngendlela eyisimangaliso ukuthi izinto eziningi zizabe vele zingasavumi ebantwini ukuthi zithengwe ngemali yeZimbabwe. Izisebenzi zizabe zingasayamukeli imali yeZimbabwe ngoba ingasancedi. Ngakho ke sisengabona kakhulu ingasathengi lutho kulalokho ekade ikho khona. Sisengabona usudinga amaqubaquba usiya esitolo ukuthi uyethenga ngayo. Kodwa nje kusegcekeni ukuthi ayisiyo mali eloncedo kusiya phambili, imali ezaphela nje iphela amandla njengalokhu ingelamnotho oyisekelayo, ingagxilanga. Imali yesifiso sepolitiki kodwa kayikho kwezomnotho njengalokhu ifanele ibe khona njengezinye izimali zakwamanye amazwe.
Manje ngokubona kwakho ubona ngani kuyini okumele kwenziwe ukuze udaba lungaqhubekeli lusiba nganxele njengalokho esibona kusenzakala.
Into yokuqala efanele yenziwe ukuthi kumele idola leZimbabwe limiswe kusebenza imali yangaphandle. Kuza kwenza ukuthi izinto zingakhweli ngendlela ezikhwela ngayo. Livunyelwe kakhulu libe yilwe lisebenza idola leMelika, leSouth African Rand lezinye izimali. Kusadingwa icebo lokuthi kanti imali yeZimbabwe ingabuyiselwa ngayiphi indlela ukuze isebenze ngendlela efaneleyo. Kusavuswa umnotho ozakwenza ukuthi imali yeZimbabwe isebenze ngendlela efaneleyo. Kusalungiswa ipolitiki ezakwenza ukuthi ezomnotho eZimbabwe zisebenze ngendlela efaneleyo. Ngokuba ezomnotho kazizilungisi, zilungiswa ipolitiki. Nxa ipolitiki ingamanga kahle, ezomnotho kazimi kahle. Nxa ezomnotho zingamanga kahle, imali kayithengi. Nxa imali ingathengi, izinto ziyadula elizweni. Yikho khona lokho nje kuhamba kanjalo. Kumele silungise ezomnotho, silungise ezepolitiki, izinto zizakuma kahle kanjalo.
Umnumzana Efidlela Ncube, isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi eNational Consumer Rights Association, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Lokhu sikudaba lunye umkhokheli webandla leCitizens Coalition for Change, umnumzana Nelson Chamisa, utshele umhlangano webandla lakhe ukuthakazelela ukunqoba kukhetho oyenzelwe edolobheni leGweru izolo ukuthi uhulumende wakhe engangena embusweni uzaguqula indlela okuqutshwa ngayo ezomnotho welizwe. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla leCCC, umnumzana Gift Ostalo Sisiziba. Saqala buza ukuthi ubunjani umhlangano wayizolo.
Ngiyabonga ke umongameli ubese emiglades emkopa eGweru, lapho ke sibonga khona ama-citizen ngokusivotela bebanengi, njalo futhi siphakula uhlelo ubana sizasebenza njani emakhansilini nasedalele eparlamente, lapho ke u-TBC esikhona ilabantu abamelele izifiso zabantu baseZimbabwe, ikakhulu ke lapho ke abesikhona namhla emiglades.
Umongameli uphethe na indaba eziphathelane lomno othowelizwe lalokho okwenzakala lezinsuku kwezomnotho?
Ye, umongameli ubambe indaba yokubana salungisa njani indaba yemali elizweni ehluphayo, ukubana ke siphendukise US dollar, ukubana ke siyisebenziseke ngesikhathini esifitshane, silungiselele ukubana kube le confidence elizweni, njalo sibe lama reserves ukuze siphendukise iZimbabwe dollar ngaphambilini. Kodwa okwamanje into efunakalayo ukubana kuphendukiswe ke iUS dollar ekubana sisebenzise lona ekutredeni, njalo ukuthi ke indaba yokumiswa abantu ukuthi bepe izikwelede emabhenki iphendukiswe ngenxa yokuthi amabhanga afanele ukuthi ephe abantu ke amaloni ukuze abalimayo balime, abasebenzayo basebenze, ukubana kube le production elizweni.
Umnumzana Gift Ostalo Sisiziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla leCitizens Coalition for Change, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseGweru. Intatheli zindaba yephephandaba lobulembu eleZim Eye uSimba Jiganza izolo uphe umkamongameli welizwe uOxilia Mnangagwa amahola ayithoba munyembili ukuthi akhulumisane laye, ngoba engekela isikhathi lesisidlule uzafaka ebulenjini umfanekiso wevidiyo lapho ababili laba abaxoxisane bekhuluma ngendaba ezithiyeneyo. Unobhala ukwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana uchaze lesi sehlakalo njengobubhinya. Iphephandaba leHerald lethule udaba lokuthi umqondisi wokwethulwa kwembiko eofisini kankosikazi Mnangagwa, unkosazana Khutsa Igumbo, uthi unkosikazi Mnangagwa ukhulumisane loJiganza kodwa wamtshela ukuthi imibuzo yakhe angeke ayiphendule ngoba ingelani leofisi yakhe. Ugumbo uthi uJiganza uthi ingxoxo le yiyo asefuna ukuyihaza emphakathini, bona bebengavumelananga lonkosikazi Mnangagwa. Sixoxe lomqeqeshi wentatheli zindaba umnumzana Methusele Moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ye, ayi mina njengomuntu ofundisa i-journalism ophinde njalo wayisebenza i-journalism, indlela uChikanza asebenza ngayo ayisiyo indlela esifundisa ukuthi abantu basebenze ngayo ngama journalist. Nxa uyi journalist kumele uphumele egcekeni utsho emuntwini ukuthi injongo yakho kuyini, loba ekhuluma lawe abe yazi injongo yakho. Nxa esithi ngikhuluma lawe nje lapha siyaxoxa ingxoxo ingxoxo. Nxa sokuthathwa izindaba kumele kukhulunywe lapha sokuthathwa izindaba. Yena indlela ayenza ngayo ungathi uyenza lokho okuthiwa ngumazivelela kumbe iambush. Okunye ungathi uyabe jonge nje ukuphakamisa amabheju abantu. Akusikho nto enhle ukuba lijournalist, akutsho ukuthi sokumele ube ngumuntu ohlukuluzayo kumbe umuntu wesatshwa ngabantu. Ye bengakusupport abanye ngobantu babona eZimbabwe uvele nje kuhlala kuporalized kumbe kuhlala kuqotshenwe. So abanye sebengathi hayi nxa kwenze kubani kuright kodwa kusasa uza kwenza komunye umuntu. So ngamafitshane hayi esikubona kubo Simba Chikanza singaza ke sithi journalism ngokwayo ikwenza nje kwakhe laye.
Kodwa bakhona abathi okunye asekwenzile uSimba Chikanza ukufana lalokho akwenzileyo kunkosikazi kamongameli kuyanceda ngoba kuyaveza okubi okuyaba kucatshile. Uthini wena ngalokho?
Ye bakhona abatsho njalo ngathi kufanana nje lokuthi umuntu ethi umuntu lwana uncedile wantshontsha laphana. Engabe encedile ngoba maybe ngezindlela ekutshontsheni kwakhe kuvumbuluke kuningi kodwa ekusebenzeni kwama-journalist kusuka kube nzima ngoba abantu abasasithembi bagcina besesaba. Kodwa kwesinye isikhathi ungakukhangela nxa uvele usebenza labantu abakuphawa bayafihlafihla izinto eziningi labo balokudelela ama-journalist kwesinye isikhathi kugcine sokungathiwa sokuyingwelenja sokuyukuthi labo nxa bemtholile njengakhona ukuthi umkamongameli uChikanza babesithi hayi lamhla sizezamthola bese bekwenza ngalolu hlobo. Kodwa nxa into zikahle kuvele kusetshenzwa kuhle kumele kusetshenzwe abantu bephumelana egcekeni kusazakala ukuthi leli lijournalist. Nxa ngikhuluma laye lapha sisaxoxa thathesi sesikhuluma usesebenza izinto ezizaphuma ebulenjini bemsakazweni benewspaperni. Uhlupho nxa umumo unje njengoweZimbabwe unje wonke umuntu lijournalist kumbe ngubani ucina edinga indlela zokusebenza ezinye zangkhona eziyabe zingaqondanga. Kodwa ke nje ukusitsho kanti abanye abantu besithi hayi kuright kanti kube kuvele kuzasetshenzwa njani.
Umnumzana Methuseli Moyo ngumqeqeshi wentatheli zindaba ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Imizamo yokukhulumisana loChikanza yehlule kodwa wethule umbiko othi akwenzileyo kusemthethweni njalo yiyo indlela uqobo ukumele intatheli zindaba zisebenze ngayo.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at Washington DC.
Kwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umunicipala wakobulawayo usephe amalokithi amatsha amabizo ezitalada. Amabizo la aphiwa kuvela ebantwini abalembali yaleli dolobho lezehlakalo kumbe izihlahla lokunye. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi amapholisa yilo uhlangothi lukahulumende olulenkohlakalo kakhulu elizweni. Leli phephandaba lithi lokhu kuvele kwabenhlanganiso elwisana lenkohlakalo eTransparency International. Iphephandaba leChronicle lilolunye njalo udaba lokuthi kulondoda othiwa uMnyarazi Mndingi waqilibezela izisebenzi zikahulumende eziningi kuma-WhatsApp groups esithi ulenkampani ethengisa impahla ngesikwelede. Kubikwa uMndingi wabaleka le mali yabantu edlula isigidi esisodwa i-$1 million. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ninja nemsakazweni Studio 7 njani hayi siyaphila bengusa ke bantu okhulekela ke izizalwane zakithi ezikwele South Africa nawo moya kakekuyona lo ohlela abantu be-South Africa ubusudeda awudede lomoya abantu bakithi bake basebenzisa idlelani phela hawu kuze kube kangaka thina sike sagcina abantu bakwamanye amazwe kakhulu lapha kuse-Rhodesia iMalawi Zambia Tanzania Mozambique wonke babehlala kithi abantu labo besebenza imisebenzi ethiyene kwakungalamuntu obabangisayo kathina pho sesingaluswa kangaka e-South Africa yini indaba ungeneni awuphuma umoya kakiyona siyakhuleka siyancenga enkosini bantu inkosi ayibe laba izizalwane zathi
linjani emsakazweni abalaleli nabasakazi hayi mina owami umbono engiwunawo la ngicabanga ukuthi owamanje elizweni leZimbabwe elizweni lethu akekho umuntu ongayifuna inguquko wonke umuntu uyayifuna inguquko njalo kwayena nomnankagwe njalo nje uyayifuna inguquko naye umnankagwe njalo uyafisa ukuthi ngabe uchamise uyakhokhela ilizwe kube khona inguquko kodwa-ke inkinga ekhona ixala abantu abaningi uchamise kumele ayethule kuyinto yokuqala kumele ayitshele abantu ayifakaze emphakathini wonke ukuze umphakathi ube nethemba layo umthembu ngoba umphakathi awumthembu kunabantu mhlawumbe sithi abanamapulazi kunabantu abakhe emapulazini kunabantu abathole amapulazi bewathola ngamakhadi ebandla elithize ukuthi mhlawumbe okwaye bayathola ngamakhadi amapulazi la ngamaye belamakhadi abandla elibusayo abe bathola izindawo lezo ezisemapulazini bengena ngebandla elibusayo so labo bantu abanathemba abamthembi ukuthi mhlawumbe ma sephethe intambo zombuso uzobasusa kulezo ndawo so yena kumele ukuthetshela abantu ukuthi hhayi uzoyenza so umuntu uma ehlezi endaweni akahlala kakhululeke noba ngena loba umuntu uneplazi uzokwazi ukumncedisa ukuthi njani athuthukise iplazi kube nabasebenzi kanjalo kanje zonke lezi zinto nje so ngicabanga ukuthi into okumele nje ayifakaze emphakathini anikeze umphakathi ithemba lento ngoba umphakathi abanye abamthembi kodwa bayafisa ukuthi angene kodwa abantu abamthembi
sazibonani sazibonani mina igama nginobuhle ngihlala endaweni yaseLubani bengicela ukuthi ngibingelele izihlobo zami ezingabe zise-Lubani ebovi ngithi alwande uthando khona ngale ngithandela ukubingelela labazali bamkhaya lasesigodini ngithi ngiyalikhumbula lonke kanye labanabami ngibingelele njalo ugogwami echolotsho unadorini kanye lonathuba ngithi uthando alwande ngiyalikhumbula njalo ngiyabonga
ngiyalibingelela ngiyalibulisa abasakazi be-Studio 7 kanye nabalandeli bakhona ngifuna ukuthi ngiphendule ubaba uChuma ngenkulumo yakhe ayikhulume ngolwesihlanu mhla ka-13 ekuseni lana ekhuluma ngokuthi uhulumende kamnankagwa uzamile ukwenza izinto ezibukekayo kuphela kodwa azikaze aphumeleli zonke mina ngibona lokho wangenayo emasweni emnankagwa umsebenzi awenzayo vele angiwuboni lokuthi yuphi ngaphandle kokuthi nje kuphela baye bentshontsha izimali zabo cyclone naleze-COVID nokuntshontshela abantu amakhombabo bethi heyi kube ngaphansi kukazulu kuqedapho babadla imali zakhona vele angiboni ngitho even okukodwa nje okukhulunywa ngobaba uChuma ukhulile nje umuntu omdala kodwa ukhuluma amanga lokho okuthi kunavele ukuthi liyawina siyakwazi ukuthi izekhi isebenza nani noma ubani uba izekhi amasotsha anda e-army isebenza nani siyakwazi ukuthi iyabe lincedisa kodwa vele aliwini ngisho since babaChuma ungazoqambela abantu amanga kwamanje izikolo lehlule ukuthi lifake ama-sanitizer kanye uhulumende uhle ukufaka ama-sanitizer ezikolo uyehluleka konke lokhu ababalisi abaholi izimali nalento eyitshona nje ibala mntu omdala uthi uhulumende kamnankagwa uyenzani lokhu lalokhu amboni ngaphandle kokwenza nje kuphela ubudlova ngiyabonga uthulani ndlovu enkaye kosikhobokhobo
sanibonani sanibonani bantu bakithi linjani ngezindawo ngezindawo hhayi siyayibona into ezakalilizweni lakithi ezosobuhlungu ha kodwa 2023 yikho lapho esizobona khona ukuthi umkhuhlane oyingozi ebantwini kahle kahle yini fanele kwezana uphefu leli corona 2023 yikho lapho kuzocaca khona ukuthi kade umkhuhlane lo okwakuthiwa khona uyabulala oyingozi yiwuphi phakathi kwe-coronavirus lezana uphefu 2023 yikho lapho abantu abazabona khona ukuthi khona izana uphefu yinto engalungani empilweni zabantu njengoba umnankagwa siqali ukukhuluma kula muntu ongamzwanga ethi kufanele amayouth afune ifundi kupata mabhomba pala ma yoti ifundi ukuphatha isibhamu 2023 uzosizidumbe zophuma ekhaya lapha ngicabanga abantu bengathola izibhamu bezibambe ngezandla baze befisa ukuthi kube kungcono ukuthi befele egangeni kulohlupho lolu abhekane nalo kulodubo lolu abhekane nalo kulolukuthi uyaphila ngapho usemlilweni phela abantu bakithi bavele bafile behamba kahle kahle kambe ngibani ukuthi uphila kahle elizweni lizwe lakithi kalila mali yonke into kuthethela ukuhlukunyezwa abantu manje imota zimisiwe kufaka imithetho ebolileyo kuphela yonke indawo everywhere corruption yonke indawo oyizama ukuthi ebitshontshela abantu izinkomo umnankagwa labo Joseph Chuma labo yabo gawuli akuna nto iright elizwe leliya
njani kwistudio 7 linjani hayi siyalibonga abasakazi abahle elisinika inews ezimnandi inews zeqiniso hayi siyalibonga kakhulu kodwa ke phela lathi siyafuna ukuthi amarekhodi ethu azwakale lathi sifake imbono yethu khonapho ngingumwembe ngingu-webster ngiseBotswana ngiseBotswana lapha hayi kodwa nje mbuye kathesi lapha nje ngifuna ukuthi lami ngike ngikhulume ngangingiyukuthi lamoyezanu ngilitsheli izanu ukuthi injani ngitshele abantu bezimbabwe ukuthi izanu injani isuke ebhinga
uthamisa umfana omncane but usengakwanisa okwenyisa isikhathi ukuthi asisize njengemuli yezimbabwe asiphilise ngcono kulezanu ngoba vele ungakhangela into eyenziwa izanu hayi asonto encomekayo noma mbani kambe ngikhulumuthi hayi ambungaqala ukuterapulizanda ukuthela hayi so already vele ukuthi 2023 i-CCC ngayiti yayithatha ikapu nxa ngikhangele ngehlula engqondo because izanu vela kulamnto oyifunayo nami yinje angiyifuni futhi nginethelane ngiyalahamba kati zinze umsebenzi yabona so ukuthi nje unayikhomenta aya asonto engayikhomenta le ayihambe i-CCC siyayifuna sifuna ukuthi ibibuse siyitsho la ukubana ha i-CCC khaya ukuthi yenzayo siponde yabona but hayi ambonde ngabona ngezanu hayi ayizani madoko phambili njalo siphelwe ngumphako ayizela plan kaesibe senza ukurobha yeyi kunje izinto zakhona azibhuji indaba zingabhuji izinto zangkhona abenzela abantu abayenzi into efunwa ngabantu ukuze abantu bebathande hayi ukuthi beke bekhuma into engabhujiyo so thokoje weze kube hayi kusinakudedelwane madoda laba ama-retired la donsele kumfana kuncane kokungitshani sosikubona ukuthi wona kuyenzayo because ijongosi ibadonsele inkaba endala inkaba endala yakuyawo emqanisweni ijongosi yanto liyaphula lokhano ukuthi nalileli ijongosi yabona so hayi inkaba endala hayi yagcina itshiswa ngeplastiki emakhaya lingasakwanisi ukukhuphuka le joke yabona yinto eyenziwa izanu isindala vela yisela plan yawa kwezinda but i-CCC izaba lotshintshe ebantwini nayisapota nayisekela because phathentsha lathi sinje singabafana abancane sifuna imisebenzi yabona
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge-WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika kulabantu abalitshumi lantathu iningi labo bengabensundu abadutshulwa ngomhlophe osakhulayo ngomgqibelo edolobheni le-Buffalo e-New York. Ujahalo oleminyaka elitshumi lasithoba minembili ubesakaza isehlakalo lesi enkundleni yokuphumana ebulenjini e-Twitch lapho azangene esitolo esithiwa Top e-Buffalo. Abafileyo abalitshumi lanye ngabensundu kuthi ababili ngabamhlophe. Ujahalo ubikwa ethule izizathu zokubulala abantu abamnyama esithi sebethathela abamhlophe ilizwe ngobuningi babo lokunye ukukhomba uweyisa abensundu. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwelemelika umnumzana Tim Muringai saqala ngokumbuza ukuthi usibona njani lesi sehlakalo.
Into ehluphayo lapha eAmelika ikuthi abantu abamhlophe abantu abanjengama-white supremacy babona ilizwe leli lingelabo and everybody else kamelanga ahlale lapha. But siyakwazi ukuthi i-constitution lama-laws ye-Amelika for the past 50 years ngantho asesondela duzane esingathi khona his equal rights and equal opportunity for umuntu wonke wonke jikelele despite ukuthi uvela kuphi. Siyabona ukuthi abantu abasindiya, abantu ama Latino, abantu abavele Africa, abantu abamnyama balapha, ngathiwa sokuqalisa ukuba le equal representation le rights for abantu abansundu, like it was for the first 200 years for abelungu. So into lay siyakwazi ukuthi yakhathaza ama section abantu abelungu who have not accepted ukuthi umuntu omnyama ufana laye. Yikho kwakuphuma khona esingathi slavery yakuphuma khona ngothwa abantu besilungu babecabanga ukuthi they are smarter and they are better than us abantu abamnyama.
Kahle kahle imbangela ingaba iyini?
Ukuthi babangani vele mina mbona it's in economic interest. Esikubonileyo okwakathe sibona umnumzana umongameli welizwe uBiden ngathiwa sengenisa abantu abamnyama abesifazana, which is another problem ngoba akusukuthi umuntu omnyama kuphela but abesifazana into critical positions. Siyabona uvice president welizwe and then kathesi sabona ujudge we Supreme Court, the highest lawmaking court in the land, and then kathesi sokufakwe the spokesperson uKarine Jean-Pierre. Sibona abantu besilungu vele bengaku accept lokho ngoba abantu besifazana abensundu ukuthi babe bangani obabangani or what is the problem vele it's a racism in its core and yona ifuqwa hi economics ngoba sibona ukuthi abantu abamnyama abaningi lapha in America they're not given ama rights ambo njengabantu abelungu in terms of courts, justice system, lani. So khonapha mbona ngathi ayikho kule problem khona.
Umnumzana Tim Mringai isizalani seZimbabwe isihlala ngapha kwele Melika. Abeleli olodumo uDeborah Fraser wakwele South Africa obecula ingoma zokholo ubhubhe izolo eleminyaka engamachumi amahlanu lanhlanu 55. UFraser waqala ukucula ngomnyaka ka-1985 ekhapha abanye abahlabeleli abafana loBrenda Fassie, Blacksmith, loJonas Gwangwa. Wethula idlalade lakhe lakuqala eyedwa elithiwa abanye bayombona ngomnyaka ka-2000. Wathola izicoco ezimbalwa ezigoqela i-SABC Crown Gospel Music Award, Kora le-Metro Award. Ka-2019 wethula idlalade elithiwa okaJehova akanqotshwa. Zulu, 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 Zulu Udebra ubethethwe ngupastor Soki Okeke owakwele Nigeria. Bakwethu, isikhathi asavumi ukuthi siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthi uhulumende wasungula imisebenzi edlula ingxenye yesigidi kuminyaka emine esanda kwedlula. Ibandla le Citizens Coalition for Change, iCCC, lithi lizalungisisa umnotho welizwe ngesiphangiphangi linganqoba kukhetho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.